uMongameli uMnangagwa uvumile ukuthi ahlangane lezi zalwane zeZimbabwe ngesonto le ezayo eNew York. Isikhathi le venue for security reasons kuzo-announcewa closer to the time, mhlawumbe khona ngeSunday noma ngeSaturday ntambama. Imeeting yakhona ihlanganisa wonke zonke izizalwane zeZimbabwe ezifisa ukuthi zihlangane lo mongameli, zitsho izikhalazo zazo or le mibono yazo okungancedisa ukuthi lizwe liqhubekele phambili.
Kuyini elikufunako uMongameli Mnangagwa njenge-MDC?
Njenge-MDC sile problem ngendlela even i-election le edlulileyo eyahamba ngakhona, ngoba ama-results agcine idikewa yi-court engazange aphume kahle from ekuvoteni kwabantu lezek. Konke khona lokho yikho okwenza kube lama problem esiwabonayo ngomnotho welizwe, lokuthi abantu abangaphandle labo babuye bazo-investa, ngoba i-politics iqakathekile ukuthi nika abantu i-confidence ukuthi babuye bazo-investa eZimbabwe. So uma kule doubt engqondweni zabantu ngendlela izinto ezihamba ngakhona eZimbabwe endabeni ze-politics, kwenza abantu bangabi nomhlonzo ukuthi babuye bazo-investa eZimbabwe. Ibi kube lula ukuthi abantu benze i-business eZimbabwe from ngaphandle. Le ndaba ze-corruption, so ziningi izinto njengathi thina njenge-MDC sifuna ukuthi sizicacise kuyimongameli.
Yena limemukela ngcono kulo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, njalo akusoze kube lokutshengisela.
Well, akusikho ukuthi simbona ngcono, I think ukuthi yena uvumele ukuthi sihlangane laye, unlike uMongameli Mugabe wayevele engelandaba lathi lokuthi sikhona noma asikho. Wayefika lapha nje instead ahlangane lama black Americans abayibo abade bekhanya besupporta izenzo zakhe, and thina isizalwane zeZimbabwe vele wayengelandaba lathi or even ukuthi azame lokhu si-engage. So siyakwamukela ukuthi uMongameli Mnangagwa ubona kuyi kuqakathekile ukuthi a-engage izizalwane zeZimbabwe. Ekutshengiseleni kungenzeka ukuthi sizotshengisela, kuzodiphenda ngokuthi ama-crowds akhona simi kanjani ngomgqibelo uma sifika lapho. But esikukhangelele kakhulu yikho khona lokho ukuthi at least lo mhlangano sikwazi ukuthi sibeke imibono yethu phambi kwakhe, sizwe laye ukuthi imibono yakhe uyibona ikanjani, ekuthingi singenza njani ukuthi sithuthukise ilizwe.